iqiniso ukuthi izanu PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile but kulamapholisa lama-CIO la kuthiwa yifazi nabantu abazama ukudiliza zonke izinto okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi sisacubungula sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha lalaphaya ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhla ngekhanda singakabi lobufakazi abantu bayakuthi what evidence do we have okwamanje sizasebenzisa amacinga okuthi singabona abantu abenza njalo sizakwenza ukuthi sibabambe manqamu sibabophe ngemchilo lencingo sihambe labo emapholiseni singabafakanga isandla ngoba into ehluphayo abantu sebejayele ukuphunga ukuhlukumeza abantu bethukile ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede ngoba abantu sebezimbabwe sebehluphekile bathi kufa kungasiko kufa yikuphi
ye baba mafasa ngathi-ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela
sizasebenza lamapholisa amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga sizasebenza lamapholisa sisebenze lamanye amasotsha sisebenze lamanye ama-CIO okwakhathesi bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke abantu bayahlupheka amasotsha ahala mali amapholisa ahala mali ama-CIO ahala mali yikho amanye amasotha lamapholisa lamasotsha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu okuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi ngobani abahlukumeza abantu ngobani abachitha imihlangano yethu siyakwazi sizabuya labo sebebotshiwe ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.